Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngithathe ke leli thuba ngibonge uthando nokawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingali vuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 olwesithathu mhlazi ku-21 lwezi 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amapholisa athi acubungula udaba lukagogo weHarare okuthiwa ubegcine isidumbu somyeni wakhe njalo ethwatike indodana yakhe ephahlweni lwendlu lapho kade ehlala khona okweminyaka elithumi lanye.
Ngokwami umbono kwakugande umama lo ngimbona engumuntu opheleleyo ngoba zonke izinto azenzayo uyazazi.
Umongameli Cyril Ramaphosa wele South Africa ukhangelelwe uhlangana lenhloko kahulumende eBrithani umnumzana Rishi Sunak lamuhla kulelo lizwe lapho abazaphatha indaba ezitshiyeneyo ezibalisa eZimbabwe.
Ukuzwa kwamnumzana Ramaphosa kwelaseBrithani sibona nje ukuthi lokho ukuthi ngoba inkosi intsha ayikadlelani nabaholi kumbumongameli abathizeni kungakho inxusa abalapha eSouth Africa.
Kulezakhamizi kobulawayo sezisungule uhlelo lokusungula umsakazo wabasakhulayo oluzaphathisa ekuxoxeni ngenhlupho ababhekane lazo.
Singakhangela ukuthi kona ikakhulu ku-artist zafuthi ukuthi baningi kakhulu abangama-artist abagcwele lapha bezehlukeneyo abangalalo lelo thuba lokuthi bona bazifice labo sebephakathi kwe-programu zabo emoyeni njengakwamanye amazwe.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Amapholisa athi acubungula udaba lukagogo weHarare okuthiwa ubegcine isidumbu somyeni wakhe okwamalanga ambalwa njalo ethwatike indodana yakhe ephahleni lwendlu okweminyaka elithumi lane. Umbiko owethulwe ngamapholisa izolo uthi abantu bengalaleli amahungahunga ngodaba lolu ngoba beza kwethula okuyikho okwenzakalayo. Iphephandaba le-H Metro libika ukuba ugogo Plaxetis Mahlahla welokitshi lezengeza ufelwe ngumkakhe kumaviki amabili asanda kwedlula wazihlalela lesidumbu okwamalanga ambalwa saze sawonakala. Kutholakale njalo indodana yakhe uGrant oleminyaka yokuzalwa ngamachumi amathathu lasithoba munwe munye 39 esephahleni lwendlu lapho abikwa ubehlala khona okweminyaka elithumi lane 14 emanikiniki inwele lendevu zingamahlahla njalo lenzipho zizinde okwesabekayo. Omakhelwane babikwa besithi uGrant bagcina ukumbona ngemva kweminyaka elithumi lane. Amapholisa athi abuzisisa ugogo Mahlahla okwenzakalayo kodwa kazange abotshwe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lohlaziya ezombusazwe umnumzana Difa Wajapi Bangodube ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ngokwami umbono kwakugande umama lo ngimbona engumuntu opheleleyo ngoba zonke izinto azenzayo uyazazi njalo uye ubezama ngakho konke okusemandleni amaqhinga wonke ukuthi azame ukuthi akufihle ukuthi kungaze kweneliseka ukuthi kufike isikhathi sokubana kube nomuntu ozakwenelisa ukuthi aza akubone noma akuvumbulule lokhu akwenzayo. Okutshengisela sobala ukuthi yinto abekade yazi njalo yinto ebekade misele uqhubekela phambili layo elokho eyifihla kukati ke kuze kwafika lelo langa kuye kwagcina kuvumbuluka yonke into.
Manje ngokubona kwakho ubona ungani amapholisa ukuthi aphume lodaba oluyilo olwenzakalayo kumele baqale ngapi lapha njengoba sisazi ukuthi amapholisa kawavunyelwa ukuthi aye enyangeni ayebuza ukuthi kuhamba njani?
Insumansumani yendaba insinda baphendule lindaba babugande ngoba njengoba sicho ukuthi indaba ezinje izinto ezifana lobuthakathi zinzima kakhulu kakhulukazi ngenxa yokuthi amapolice asobantu bangahamba ezinyangeni bethi bayajama amadambo noma bangabiza owafafa abaprofit ukuthi bezokhuluma ukuthi uhamba njani. Indlela engibona ukuthi osekufanele ukuthi amapolice abaqale ngayo kuqala yokuthi kufanele ukuthi bathi babe clear nge-identification yakhe lo mlisa lo ukuthi ngempela ngempela yena ungubani okokuqala. Okungangokuthi kufanele ukuthi kwenziwe ngitshoye lama DNA test azadalula ukuthi ngempela uyisihlobo sikabani lo muntu kusuka lapho kulezo ndlela zama DNA test bese kuyukuthi sebesiba mhlawumbe le certain interrogation abazazama ukuthi bayenze umama lo ukuthi azadalule yena iqiniso ukuthi wazini njalo wenzani njalo ukuthi kwenzakalani akhulume nje zonke izigebegeme zakhe azenzayo. Yiyo kuphela indlela. Kodwa kokuqala kufanele ukuthi ukuthi badetermine ukuthi ngumuntu weqiniso yini njalo lokuthi uyisihlobo sikabani kudingakala ukuthi kwenziwe ama DNA test yiwo azadalula kuqala ukuthi kwazakale ukuthi lo muntu ungubani njalo uzalwa ngubani kubeze kuqhushekelwa phambili. Kodwa ke lolu daba luzabe ludaba oluzafundisa abantu abaningi isifundo ngoba lube ludaba oluphumele eshashalazini ngoba ziningi into ezicishe ezifana lakhona lokhu ezenzakalayo kodwa ke zigcine ezinyathelwa ziphelele nje emoyeni abanye abantu bengazange zafika mhlawumbe emehlweni abantu noma mhlawumbe zingazange zafika ngitsho lasezindabeni. Kodwa ke nathi udaba selufikile engithemba ukuthi amapholisa ngoba indlela abangasebenza ngayo kuphela it's a scientific way yokuthi kufanele ukuthi kube proved kube sokuqhutshekelwa phambili ngokuthi kwazakale nokuthi njalo kubuze abanye ngitsho laye lo mntwana lo onguye oye waqala ukumbona kuzadingakala ukuthi kwenziwe zonke zinto lezo zinto okuyinkluda lokuyexamina indlela istate sake asingakhona indlela inwele zakhe bezingakhona bazama ukuthi bacabangele ukuthi ngabe kude wagcina nini uba wagcina nini uquma inwele wagcina nini uquma inzipho ngoba kule ndlela okufanele ukuthi kuyeneliseke ukuthi kudetermine ukuthi umuntu uma engahlala isikhathi singaka inzipho zakhe zingabe zikhule zabe ngaka kungabe kwezakalani ningi izinto abangazicubungula abangazicuta ziphuma kuye ulwana umlisa ngendlela scientifically ezacho ezakhuluma irecord enhle kodwa kakhulu inkulumo lapho bazagcila khona nguye lo mama lo ukuthi yena akaliveze iqiniso ukuthi kwahamba njani.
Hello ke ngumnumzana Difa wajabhi Bhango Dube ocubungula izombusazo bekhuluma ecingweni le studio 7 ekwelepilitane. Umongameli Cyril Ramaphosa wakwele South Africa ukhangelelwe ukuhlangana lenhloko kahulumende eBritane umnumzana Rishi Sunak lamuhla kulelo lizwe lapho abazacubungula inhlelo abangaziqhuba ukuqinisa ubudlelwano bamazwe womabili. URamaphosa ukhangelelwe njalo ukuphatha udaba lwezijeziso ezafakelwa enye yenkokheli yeZimbabwe ngamazwe angentshonalanga. Umongameli Ramaphosa unxuswe inkosi yeBritane uKing Charles yena ahlanganelaye izolo phambilini ngokwethula umbiko wakhe ePhalamende yalelo lizwe. Ukuhlaziya lolu daba lobudlelwano beleBritane lamazwe eAfrika ugoqela eleZimbabwe usithandekile emhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Vusumuzi Sibanda ingcwethi ecubungula izombusazwe.
Ukunxuswa kukamnumzana Ramaphosa kwelaseBrithani sibona nje ukuthi lokho ukuthi ngoba inkosi intsha yayikadlelani nabaholi kumbe umongameli abathizeni kungakho inxusa abalapha eSouth Africa isimnxusile walana ngoba bekhola ukuthi iSouth Africa abanazo izimpi neSouth Africa.
Yona inkosi entsha eBrithani singathini ngombuso wayo lobudlelwano lamazwe eAfrika? Njalo lokho yasekwenzele ele South Africa kungabe kulomthelela yini kwele Africa jikelele lele Zimbabwe?
Indlela ebukeka ngayo inkosi sengathi yona ikhona lapho ethanda ukuthi abantu bakukholwe ukuthi ayifuni ukuhambisana namazwe ase-Afrika lawo mhlawumbe anobudlelwano obungahambelani kahle nelaseBrithani jikelele. Ukuthi kungaba khona umthelela ekunxusweni kwelase-South Africa kwele-Brithani asibone ukuthi ngaba khona into etheni. Ngaphandle nje ngokuthi inkosi inxusa umongameli wezwe lakhe wahamba naye bayoxoxisana mhlawumpe ngoba phela nakho esephethe naye kanti ithemba lisekuthini njengoba sibone ekushoneni kukanina wenkosi ukuthi ngempela akazange awafihle amagama wakhe kumbe indlela abuka ngayo ngendlela ilizwe laseZimbabwe eliziphethe ngalo. Kungaba yilona mhlawumbe yiyona indlela esingabuka ngayo ukuthi cha uzoveza sobala ukuthi yina angayithandiyo yini njalo angayizwisisiyo, kodwa lokhu akusho ukuthi ukhona umahluko othena ozokwenzeka, ngoba phela siyazi ukuthi laseBrithani nayo linepolitiki zalo liphinde libe nobukhosi balo. Khosibalo kanti njalo ufuna ukuphikisana kakhulukazi nezepolitiki, kumbe laba abaholi bezepolitiki ubekwe kwezepolitiki abakhethwe ngabantu. Kungakho sithi asibone ukuthi ukhona umthelelo omkhulu esingabona usenzeka ohlukileyo ngenxa yokuthi sokukhona inkosi, ngoba siyabona ukuthi elaseBrithani njalo nje lihlala likhuluma ngezinto ezimbi ezenzakala kwelaseZimbabwe, ukuthi mhlawumbe ngabe kuyakhuzwa indlela abamalungelo oluntu aphethwe ngayo. Sibona ngathi inkosi nayo izohamba kulezo zinyathelo, nakhona kungekho okukhulu esicabanga ukuthi kuzokwenzeka umuntu kungabe uguquke ngenxa yalokho.
Hello ke ngumnumzana Vusumuzi Sibanda, ingcwethi ecubungula izombusazwe obeqoqa icingweni lo sithandekile mhlanga we Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Kolunye udaba olufanayo, uZulu wehlukene ngemibono phezu kwesinqumo somthethwandaba ophakemeyo kwele South Africa we Supreme okukhulula omhlophe wabulala iqhawe lesizwe umnumzana Chris Hani uYancis Wallace. Umnumzana Hani wayehlwela inkululeko yabensundu kanye lokwesulwa kwemithetho eyayibabandlulula i-apartheid. Isinqumo lesi sicunule umfelokazi kaHani ofunge phambi kwenkantolo kuthange esithi abahluleli bomthethwandaba abathethe isinqumo lesi bazazibonela ngokwabo. Kulabaningi abamsekelayo abathi idale leSupreme Court liphambanisile kakhulu, kodwa abanye bathi silungile lesi sinqumo ngoba umsolwa ubesejezile ngokuhlala ejele okweminyaka edlula engamachumi amahlanu 50. Umthethwandaba uphinde wethula isinqumo njalo sokuthi owake waba ngumongameli wele South Africa umnumzana Jacob Zuma kumele abuyele entilongweni ayeqedisa isigwebo sakhe ngoba wakhululwa ngaphandle komthetho. AbeZimbabwe abalandela kwenzakalayo kwele South Africa labo badabukene ngemibono. UNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lohlaziya izombusazwe umnumzana Zenzo Nkomo ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Sikubona kwenzeka lapha isimo somthetho esesithanda ukutyeka ngendlela lena esibizwa ngokolimi lwanamhlanje ukuthi amakhothi akhepshayo. Ngoba phela ake siqale ngowalusi. Umthetho weparole uthi wona ukuze uphiwe iparole kufanele laba owabalimazayo owabahlukumezayo kube yibo abokuqala abakuvumayo lokho ukuthi kwenzeke. Kodwa ke esikubonayo ngokhrisani ukuthi unkosikazi uDimpu selokhe ama kwelokuthi yena akahambisani nokuthi uwalusaphiwe iparole ngoba wamphuca umyeni wakhe, wamshisa abantwana bakhe bebancane. Njalo kube sokusiba khona enye into, inhlangano lezezinye efana namakomanisi avumelana ngakho naye unkosikazi kaHani ukuthi okunye futhi okukwenza uthole iparole ukuthi ulikhulume lonke iqiniso njengoba linjalo. So kunento lapha ethi yona uHalusi akalikhulumi iqiniso ngoba akabavezanga bonke abantu ayelabo besakha uZungu lokubulala uChris Hani. Wazitshela nje ukuthi uzofa eyedwa. Lapha ukade kusenzeka ukuthi ke manje kuthi angaphiwa iparole yingoba bekudingeka ukuthi akabachaze bonke laba ayelabo besakha lolu Zungu itulo lokubulala uChris Hani. Kodwa uma ngabe sekuze kufika ukuthi umthetho umnikeze iparole ngale kwesivumelwano sefamily kanye, kuyasibonisa ukuthi umthetho usebenza ngezinye indlela ongathi akusalandeli ngokugcweleyo iconstitution yezwe.
Udaba lukaZuma lona bathini abantu ngalo?
Nalo vele luhlukanise isizwe phakathi, njengokuthi lalo vele lubahlukanise kwasekuqaleni ukubotshwa kwalo. Esikubona-ke kwenzeka ukuthi sizaphinda sibone futhi uma kungathiwa uyabuyiselwa ngempela ejele, sisazophinda sikubone cishe sakubona ngalesiya sikhathi ukuboshwa kwakhe. Ngoba abantu abanye abahambisana noZuma bathukuthele kakhulu ngoba kubona lungathi sokuyikumhlukumeza lokhu umuntu omdala. Ngoba nesikhathi lesi ayesinikeziwe vele bese sincithe uma mhlawumbe besingakapheli, bese kuyukuthi vele kufanele ukuthi lapho khona abe sengumuntu okhululekileyo. Manje uma sekuthiwa kaphinda buyiselwe, lokho ngibona ukuthi kuzafaka futhi ilizwe esimeni esifana nalesiyana esake sasibona ekuqaliseni, ngoba bathukuthele kakhulu bona abangabalandeli bakababa uMsholozi.
Alo-ke ngumnumzana Zenzo Nkomo ohlaziya ezombusazwe obexoxa ecingweni leStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Kulezakhamizi zakobulawayo sezisungule umsakazo wabasakhulayo ozaphathisa ekuxoxeni ngenhlupho ababhekane lazo, njalo bencedisana ukuxazulula lezo nhlupho ngokwazisana bexoxa emsakazweni lo. Okuningi asikuzweni kugeyina kumede sayidi weStudio 7 exoxa lo mnumzana Philani Ncube, omunye wabaqondisi balumsakazo.
Leyi ngizathanda ukuthi ngithi mina ngichasise ukuthi i-youth community radio station yona kahle kahle ikhona kobulawayo lapha i-project leyi. Thina kubuye kithi mina engikhulumayo yimi director owakhona, then-ke kukhona abanye nje engathi mina o-programs officer engathi ngu-Dennis Ngwenya, sibe sesisiba khona laye omunye engathi mina u-Trevor Mhlanga.
Ube umsakazo lo we-radio community station anele abatsha lingathi livele lihloseni ngokuqalisa
iproject leyi? Indlela engancedisa ngayo kobulawayo lapha ingancedisa abantu abatsha, ngoba abantu abatsha kakhulu baningi lapha kobulawayo, njalo kabanikwanga ithuba lokuthi labo baziveze, kumbe ngithi mina iplatform bayinikwa ukuthi njengabatsha bazibone labo lokhu abakwenzayo ukhitshwe emsakazweni indlela abayifunayo.
Njengomsakazo osungulwayo njalo lisebenza labatsha, i-YFM idinga luphi usizo?
Esikudingayo thina njenge-YFM ikakhulu kakhulu singathi thina yimali, ngoba ikakhulukazi singakhangela njengakathisi ungafica ukuthi khona lanxa ngathi kuthiwe khona sokuthiwe nakho imali yangkhona le u-aplayela ilayisensi yakhona laphana kuyabhadalwa imali. Ngiyabona ukuthi kule mali ebhadalwayo laphana for i-period ilayisensi yakhona for i-period of 10 years. Ikho-ke lolu ngolunye usizo esingathi sikhala ngalo nje ukuthi abangasisizi.
Okuvele kwalenza laqala lolu hlelo lokuqalisa umsakazo lo kuyini?
Qala lolu uhlelo ngathi mini project lisanazelile ukuthi lapha kobulawayo abantu abatsha kakhulukazi, uzafica ukuthi khona kwezinye izindawo balawa amathuba okuthi khona labo babe involved kumedia, okwenzela ukuthi labo bazibone. Singakhangela ukuthi khona ikakhulu ku-artist, sizafica ukuthi baningi kakhulu abangama-artist abagcwele lapha abezinto ezehlukeneyo abangalalo leli thuba lokuthi khona bazicele labo sebe phakathi kwe-program zabo emoyeni njengakwamanye amazwe.
Balaleli abafisa ukuthi baphathise kuhlelo lwenu lolu lokuqalisa umsakazo lokobulawayo bengakuthola ngaphi Ncube?
Ngathi mina nganika nje ama-contact details njengokuthi ngithi mina i-cellphone yami inamba yakhona ngu-0775574202, eyinye futhi eyesibili layo ngu-0773586444.
Lo-ke ngumnumzana Philani Ncube, ongomunye wabaqondisi bomsakazo wesabelo othiwa yi-YFM obexoxa ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Okwamanje-ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo. iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi idale leCabinet izolo livumelane ukuthi kubandululwe umthetho weCriminal Codification Bill ozakwenza bajeziswe kalukhuni abayeyisa ilizwe leZimbabwe besebenzisa amanye amazwe. Iphephandaba leNewsday lilodaba lokuthi inhlanganiso ethiwa Teachers for ED yiyo esiqatha amatitshala aseqede izifundo zokuba ngababalisi kodwa bengelamsebenzi. Kodwa leli phephandaba lithi amatitshala la kuzamele aqale aye esikolo sokufundwa usiko lwebandla lezanu PF eseHerbert Shitepo School of Ideology. Okumanje sengidedela emuva ngilithiya ezandleni zenu linabalaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Ngiyayibingelela Studio 7 linjani kubazali bethu. Hayi, thina siyaphila hlobo zethu, siyabonga kakhulu umsebenzi etisenzela wona hlobo. Hayi, siyabonga, kuyasijabulisa kakhulu isibindi. Kuphela ukhuluma ngeSpanda ngolobutswana into kuphela nje ehlezi sikhuluma ngayo, sikhuthaza ngayo kulezi nsuku nje ngumumo welizwe lakithi. Abantu please, ngiyalikhuthaza kakhulu ngokhetho olukhona umnyaka ezayo. Abezingane zethu siphuthume kuyavaliswa ukuvota, sivoteni utshintsho, sibe lekusasa elihle. Nabantu bakithi abakebekele ulalela amangezano liyekele ukuhlala liye ngenyaka yonke 42 years lokhu liyengwa lilandela liyengwa, ake liphume kulokho bakhulume bezihlanyele kodwa abantu bezanu besiya labo abahlanyela khona, likelekele ukubalandela labo sobhuku labo bakhulumela izano libeke lawa bebhinga osobhuku bebhinga bakhulumela izandaba zama-MP ebhinga abaqondane nakwezandaba ezamphiya ingabalandeli. Yonke nje jikelela umhlaba nje ilizwe lonke laseZimbabwe thina ndolandela abantu bezanu, khangelelani intuthuko yenu intuthuko engihamba njani, phumanini kuzana zihlobo zethu, phumanini sibili. Kanti bona kanjani ahlale befuna wabulala abantu? La bantu liyayangisa ngendlela ohlala liphuma ukuthi lingababulala, lithi ngamba selikhuma emazweni amalithi linake eZimbabwe kulokuthula liqamba amanga lingababulali. Bantu baseZimbabwe phumanini kuzana.
Siyabingelela lingalinjani khona ngapho Studio 7. Siyalibingelela lonke basakaze bahle. Bengicela ubana ngengikhulume lami ngifake lami igama khona lapho mayelana ngendoda labo mama abathina nakhona uSibangilizwe kabamfuni kuZaphu. Athi yena vele engubani kuZaphu, engathi njalo kabamfuni lobani, athi yena kamfuni, hayi khona ukuthi yena asimfuni, utsho ubani njalo yena kuZaphu engubani, engabe nguye owafuma leyo iphathini. Xa engafuni uSibangilizwe kajoyine enye iphathi kulo mfunayo, ngoba uSibangilizwe kazifakanga ukuba ekhokhele iza, wakhethwa ngabantu ukuze akhokhele. Xa ebona ukuthi yena kafuni ukuba ngaphansi kukaSibangilizwe, kangene amaphathi maningi, kangene enye iphathi. Thina ngoba asilankinga la Sibangilizwe, asiyo ukuthi thina nakhona kuba ngumntu akaJoshua Nkomo, akusafanelanga ukuthi thina naye akhethwe. La kufanele akhethwe, akhokhele ngekhethwe ngabantu, ngoba iphathi le kaZaphu iyafunywa nguye uJoshua Nkomo uyise. Asicala lokho ukuthi thina nakhona indaba la ekhethiwe. Hhayi baba lo kazama ukuthi ahloniphe, azihloniphe, engayenzi njengo-Innocent Kala walwisana lo Nkomo elwisana leZaphu. Namhla siyadubeka ngenxa yakhe belwisa iZaphu lo Sithole, la esengena khonapho watshiyelwa leyo ndaba na kazidlela imali yakhe lo inikwayo labantu bakhe labo kuliqembanyana kwakhe lokho behlale phansi emzini yabo. Siyabonga.
Sanibonani basakazi bethu abahle esinithandayo kakhulu, omagumede geni gumede saida awubantu wonke uBrenda, uBrenda mokudala wonke Ezra Jesus Banda awo odube hayi siyalibulisa lonke siyalibulisa silibonga umsebenzi onomuhle kangaka senzela wona ake sizama ukuthi sikhuza abantu amadoda ezana uPF lawo ahlanganisa uBelief Gawule lo Joseph Chuma lo muntu lo wangabe ebhingalolo indawo okhuluma ngayo antshelwa ngayo ngiyazi yonke history ngayisithi kwavali 7 kilometers leyo kayivalwanga abantu bazi bakugebhunye umgwaqo ukucheceleni lapha sokula mankobo nkobo ukuthi iwonder fit ayisakhambi even nokuthiwa yipolytechnic levulwe ebhinga lakho ngokwindawo ongalazi indawo zokufundela vela kukakhiwa lutho kupho nguvula ibizo lakho kuphela mina ngisebenzisa epolytechnic eBulawayo Polytechnic iminyaka engu-21 eBulawayo Polytechnic yabana imisebenzi lapha 21 years indaba akukhulunywa ngamehlo iBulawayo Polytechnic yasho eZimbabwe yayingeyo sasiyisikolo seRhodesia ngoba ungasikhangela sidala kakhulu yiso esikhuluma ngaso lokho okwenziwe egwanda lo okwenziwe ebhinga lokhu sorry hayi ifekileyo ukuthi kuphela ikukhampenela ama-election kuphela ukuthi kubambibizo ukuthi kuthiwe ebhinga sokulento nje kukampeni ikampeni vele njalo siyakwazi abaningi ukuthi ngawukhombisa umfazi uyamthembisa ukuthi ngithi thina vele asigadi ibhasi sinezimota kumbe 3 ezihamba uhamba mahara umfazi wethu uyefika nenqola kayikho inqola just inqola yikho kwakobelief Gawule la kucentral committee yezanupf abamkhethanga kodwa lokho esadalala eginqebe manje ithi nte Gawule ngicela wenze so umngani wami nakwazi ukuthi veke yaphazamisa onje okwekucineni wena ngicela ubuye through studio 7 ufike ucela ukuxolisa izakhamuzi zakinetsholotsho ukuthi azakhamuzi ayinetsholotsho ngiyaxolisa kakhulu ngamangala endlala ngiyitshelwa lo ubaxolisa kwesabeki le bible into yokuxolisa kuqakathekile xolisa wena ungasihluphi ngakho lokho emandebeleni lapha ukhuluma into esiyaziyo yonke la nxa kulokunye okuyinto okwakhiwa sewesikwa sikubonile manje wena uyakhuluma kuphi kati
hayi enjani ifana njani studio 7 Chris Gander labanye bonke nje ngokusebenza ngelihlangene lisiphathele izindaba hayi siyabonga kakhulu sibe lokho nje sikhuluma ngezindaba nje lokukhuthaza abantu elizweni lakithi lokhu silokhetho omnyaka ozayo so ukhetho lwethu kumele abantu bananzelele kakhulu ngiyakhuthaza kakhulu especially youth kakhulu yesisa elesithuba manje lokuthi kathesi babonta umumo umi njani elizweni lakithi labo kakhulu ngikhuthaza labo bona abezana abantwana bezanu bonke abasapoti izanu ukuthi isapoteni nje ngaphandle lijabulile bantwana bezanu libone kodwa ukuthi umumo elizweleni limi njani okungadingeka ukuthi kumbe liyetshaya amathambo okudingeka ivoti wendelani utshintsho bantu bekhaya wendelani utshintsho sibili imayuthi utshintshe izimabhele sifile kube lo tshintshe elizweni kumele lizibonele lana engade uhlala lirojwa kwesikhathi esifitshane futhi ngesikhathi nyana selibavotele bona umnangagwa sebeyikhohlwa ngani shiyana nanento ezinjalo 42 years sihlupheka sinhluphekweni tshintshaneni youth lani badala bezanu uyabona sibuthi aliyiboni lizenza iziphofu lanaso ziphofu ukuthi ilizwe limi njani khandana abantu bena kula mfundo izibhedlela kibe sikhangela amanga aqanywa abakhokheli benu hayi bona akelile izinuka amakhwapha abantu awu zinuka nini amakhwapha abantu bezanu lonke nje lisapoti izanu likhuluma amanga ngayo kodwa khangelani umumo welizwe kuphela ningakhangela okuningi ukuthi kumbe lithanda umnanga kumbe lenza ukhangelani umumo kuphela ukuthi ilizwe liminjani asihlakaniphendi bantu basekhaya
kubalaleli basakazi be-studio 7 ngiyalibingelela lonke kusengudube lokhulumayo eGwanda angazi ukuthi kumbe laba abantu abezanu bacabanga njani babona ngazani bahlakaniphile ngoba bayenza izinto babesebesethi kayisithi angazi kumbe basacabanga ukuthi sabantu bonke igugurawundi yabo yaqeda abantu bonke yini ngoba sisele sisekhona thina esasikhona iindaba zemorogoro siyazazi lapho into yonke na kungathiwa siyichaze siyayichaza ukuthi imorogoro kwakuhambe njani labo magadawa lapha izinto zibesizo ubona ngokwabo khona ngale emozambique siyakwazi ukuthi labo babeqedelana babeqedana ngandlela bayo kodwa sonke isikhathi babe lokhu besithi kayisithi enya kumbe kuthiwa inyathimi lapho kubotshwe khona okwenzeka lo dlame olubophise ojob scan ungalanda umuntu esemfeni ubososithi kayisuwe futhi abantu bekhala ngesihlobo sabo ubusubalanda ubososithi kayisikho and then ulokhu ucabanga ukuthi abantu labo kusho ukuthi vele asicabangi yini yikuseyisa lokhu kwesis intelligence yethu then ubusokhathesi gijimisana abantu kubo
matopo wakichimisa abantu kakubo kukwe wakichimisa kaisibo kaisibo yonkinda plus into ehluphayo ile ukuthi amapolisa layo uPaul Nyathi lo osikhulumele samapolisa lo labo zihambi ziyami ngase bebuzwa ngento lapho ababekwazi ukuthi kulecala uzakuzwa ukuthi hayi abarespondi kuma abaphenduli inarembosha zabo bazaziphendula nini inarembosha zabo but nxa kungenzakali into ekhanyani ifunwa izanu hawo bagijime kakhulu uzosebekhuluma eziningi-ningi okuningi-ningi sebengasaqedi
hayi isikhathi du sesidliwe ngumangoya sidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye igama lami nguChris Gande.